phakathi kwezikhala zabo. Ababalisi bafuna ukuholisa ngedola leMelika ngoba liqhubeka lincipha, bengasenelisi ukuphila ngalo. Nanku le ntengo yempahla lokudla ilokhu iqonga imihla ngemihla. Abenhlanganiso lezi bavumelane ukuthi ababalisi babuyele emsebenzini kuvulwa izikolo kumaviki amathathu adluleyo, besithi banika uhulumende isikhathi sokuthi abezelungise izikhalazo zabo kusiya umhla ka-25 Zibandlela anduba bekhala lo msebenzi. Kodwa umkhokeleli womanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende owe-APEC Council, unkosikazi Cecilia Alexandra, uthi kulabanye kulumanyano abalomqondo wokuthi izisebenzi zikahulumende kumele ziqhubeke zisebenza kusakhulunyiswana lomqhashi ngodaba lweholo. Kodwa umkhokeleli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Takawafira Joe, uthi inhlanganiso zonke ezimela ababalisi zivumelane ukuthi ababalisi bame ukuya emsebenzini kusasa.
It's very clear that tomorrow there is total withdrawal of labor from the schools.
Kusobala ukuthi kusasa sizakhalala imisebenzi ezikolo, njalo angiboni ukuthi nxa kulomuntu othi uzakuba efundisa kusasa lowo muntu ungumbalisi, ngoba zonke inhlanganiso zivumelene ukuthi kusasa ababalisi bazakhalala umsebenzi.
Uzo uqhubekethe umbiko wethulwe ngunkosikazi Alexandra uveza isandla sikahulumende sokuxabanisa inhlanganiso zababalisi. Uqhubekethu Alexandra akahlanzekanga ukuthi amele inhlupho zababalisi ngoba ithatha icele likahulumende kulolu daba.
The unions that do not exist, that only exist on paper.
Inhlanganiso ezingekhoyo ezisemaphepheni kuphela yizo ezithi azikhalali umsebenzi. Ngileqiniso lokuthi uyazi ukubana yena lo unkosikazi Alexander ongcolile ngoba ukhethwe ukuthi angene kubhodi yenasa. Ngakho-ke akulunganga ukuthi amele ababalisi ngoba usehugwe ngohulumende, njalo uzathola imali eningi kubhodi le evela kunasa.
Enye inhlanganiso emela ababalisi basemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, ithi layo yazise amalunga ayo ukuthi angayi emsebenzini kusasa. Unobhala wale nhlanganiso uMnumzana Fortune Jamela uthi abasoze babuyele muva nxa bengaphiwanga iholo labo ngedola leMelika.
Esethu vele silokhe silikhona phana thina, esethu we are not fidgeting. As a G, yiso sengisani sethu isitenzi. Lokhu esikustrike, we are incapacitated. Sifuna isalary reduced there.
Unkosikazi Mary Chuma ongumbalisi uthi ukhangelele ilanga lakusasa ukuthi bakhalele umsebenzi ngemva kokuba sebebamukele imbiko evela kunhlanganiso yezimta le-PTUZ zibazisa ngalokhu.
Thina njengababalisi strike lesi esiqala kusasa sisilindele, sisikhangelele kakhulu ngamehlo abomvu, ikakhulu sesijabuliswe ukuthi inhlanganiso zethu zombili izimta le-PTUZ eziyizo ezilababalisi abaningi sezisuke zabamba nasibili zavumelana lesekhile kade besinika zona namhlanje zitshengise ukuthi sebebambene.
Imizamo kahulumende yokuncenga izisebenzi itshayela edwaleni loba uhulumende engizela imali yabo engangezigidi ezingamakhulu amathathu 300 million uholo lazo. Uhulumende uqhubeke esithi akenelisi ukuholisa izisebenzi zakhe ngedwa leMelika ngoba engelalo vele. Lokhu kuza phezu kokuba idwala leMelika liqhubeka lingatholakali elizweni, osokubangele ukusilela kwempahla, ukudla, amafutha ezimota kanye lokwehla kwesithindo semali esetshenziswa kakhulu eZimbabwe yohlobo lwe-bond note nxa liqhathaniswa nedwala leMelika. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.